So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 2 Mbimbitho 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi laqhuba uphenyo oluveze ukuthi lizanqoba ukhetho oluzayo.
Sangene emathebeleni sawo sazuza 70% batshaya izandla sathi hayi abakamthwakazi nabantu bakamamba bayasithanda.
Kodwa ingcwethi kwezombusazwe iyakutshaya indiva lokhu.
Bayenza lokhu kukhulunywa okwakhulunywa ngumongameli we-Italy okuthiwa ngumsolini owathena nxa uqamba amanga kumele uqamba amanga amakhulu ugcine wena wakholwa labantu abakulandelayo bakukholwe yikho konoko abakwenzayo balamanga abantu be-CCC.
Umongameli welemelika umnumzana Joe Biden izolo uqhelise ngomunye njalo umnyaka izijeziso zenotho ezetheswa umongameli Emmerson Mnangagwa lezinye iziphathamandla zebandla leZANU-PF.
Thina sichuchisa umongameli welizwe uMnangagwa ukuthi akhangele laye amacebo okuthi alungise izinto ezokuthi izijeziso lezi zikhitshwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC lithi lenze uphenyo oluveze ukuthi lizanqoba ezigabeni phose zonke ezelizwe kukhetho oluzayo. Leli bandla lithi njengoba senelise umnyaka owodwa lasungulwa likubone kufanele ukuthi lizinuke amakhwapha ngokungena kuzigaba zonke zelizwe ezilichumi lidinga ukwazi ukuthi lilosekelo na phambilini kokhetho oluzayo. Uphenyo lolu luveze ukuba izigaba eziningi ziyasekela leli bandla okokuthi ukhetho lungenziwa kusasa nje linganqoba ngesilinganiso esingamachumi ayisithupha kusiya phezulu. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, umsekeli wesikhulumelisa leli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda usithumele umlayezo olandelayo elandisa.
Njengabantu abafuna ukuthi sinuke amakhwapha singenile kuma province wonke angitheni sicubungula sifuna ukubona ukuthi kanti abantu basibona njani, bayasithanda basikhombile yini, isiphambanisa ngapi njalo bayasithanda. Sesasenza isurvey sihamba sithule sibuza abantu ukuthi hatshi ibandla leli sihlanganisa lamanye akhona lisithanda njani. Sacubungula sivele eMashonaland Central sabona eMashonaland Central bale 56% abantu abathi bayasibaza sivothela. Saya eMashonaland West sazuza 60% abazasivothela. Mashonaland East sazuza 65% abazasivothela. IHarare bathi 80% bazasivothela. Saya eManicaland sacubungula sabona kule 75% abasithandayo abazasivothela. EMidlands sazuza i-56% abathi hayi bazahamba lathi. IMashingo layo yalandela yasipha 65%. Thebeleland North sazuza 72%. Lokho kwasithabisa kakhulu ngoba abantu bakithi sebebonile ukuthi ibandla leZANU libatshela amanga mnyaka yonke. Sangena eMathebeleni South sazuza 70%. Satshaya izandla sathi hayi abakamthwakazi labantu bakamamba bayasithanda. Sasesigcina ngakobulawayo sasuza 80% enzikini yesindebeleni leZimbabwe. Yikho ke sithe sesicubungula sesithatha lokho kuthiwa yi-average sesihlanganise amaprovinsi angi-10 sabona sizawina nge 67.9%. 67.9% round off sayifaka 68%. Leyo yinamba esizawina ngayo. Abantu bayasithokozelela ngenxa yokuthi asoze sihamba sifaka abantu abangabathandiyo, abantu bazazikhethela abathungameli babo ku-council lakuma-parliamentary elections, ngitsho lakuma-senators lama-provincial councils. Abantu bathi hayi bantu, ibandla leli siyalithanda. Okwamanje sisebenza nzima, siqoqa abantu, sifuna ukutshaya 70% plus come elections 2023 ngo-June, July. Ibandla lethu lizawina, abantu abathandabuzi, omama bayalithanda, ogogo bayalithanda, ontanga bayalithanda, obaba bayalithanda, ngitsho labantu sebenza kuhulumende, ama-civil servants, ngitsho labe armed forces, abathi disciplined forces, bathi sebehluphekile ukucindezelwa besebenzela abantu abangcosana. So ibandla labantu mahlabe zulu singene sanguduza sazinuka amakhwapha, basitshela ukuthi bona bafuna abantu abangalankethi abatshabi, bafuna omama labo bangene emandleni, izikhundla zamandla, abantu bazikhethela, hayi imposition.
Lawo ke ngamazwi kamnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Ibandla le-ZANU-PF lalo lithi lizanqoba kukhetho oluzayo. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Chris Mutswangwa wethulela amazwi izolo ngemva komhlangano waleli bandla owedale le-Politburo. Ukuhlaziya impumela yophenyo lwe-CCC sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda othi kavumelani lempumela yalolu phenyo.
Lana manje ungadobha abezana uPF babuzi la bakutshela khonoko. Ungadobha uMonzora la uzakutshela la ukuthina la uyawina nge-90%. Ama-politicians siyawazi bahlala beqamba amanga. Bayenza lokho ukukhulunywa okwakhulunywa ngomongameli we-Italy okuthiwa nguMussolini. Owathena nxa uqamba amanga, kumele uqamba amanga amakhulu, ugcine wena wakholwa. Labantu abakulandelayo bakukholwe. Yiko khonoko abakwenzayo. Balamanga abantu be-CCC, asoqiniso lelo abalijoyo. Abalasiza zato sokuthi abantu bazathi basekela ngalipi ngoba bona kabala ama structures, kabala mechanism yokunqoba ngokhekhethweni, futhi abala constitution e-US njengisho ukuthi balibandla eliserious. Kodwa ke ngithampinde ngithi mina balesizathu, mina futhi ngiyasazi isizathu sabo esenza abajonjalo. Bayenzela ukuthi nxa sebedliwe babe sebesithi bona ukhetho lusuke kwaba lokucikilo lokudlelebezela okwenziwe iZimbabwe Electoral Commission, ngoba basiphindise khona kuyana abakwenza ngo-2018, babuyele futhi e-court baye kuthi bona ukhetho kube lobuqile lokuqile bezela, bona bebemele ukuthi banqobe nge-60% 70% kube lokuqile bezela. Bayenza ukuthi kuthiwa yokusetha i-narrative, balamanga futhi bayakwazi ukuthi labalamanga, and ama-politician wonke afanana, bonke bayathanda ukuzitshela amanga.
Ngokubona kwakho usekelo lwebandla le-CCC lungaba lwehlile na nxa siqathanisa langesikhathi sokhetho olwedluleyo olika-2018?
Ngeke ngitsho ukuthi lwehlile kumbe lukhuphukile. Engikubonayo nje ukuthi bangaqhubeka belabantu bona abavele belabo abemadorobheni, kanti futhi kusengenzeka futhi iZANU-PF ingene kwezinye izindawo lapho akade bebambe khona. Sibonile ngama-by-election abekhona, iZANU-PF ihambile yanqoba ama-constituents amabili ayekade engawabo. So sengenzeka iZANU-PF idobhe futhi amanye kwezindawo lapha nalaphana. Kanti njalo futhi it is inevitable, futhi uzabona futhi sebephinda into yabona leyana ukuthi uthole sebexabana. Antsho umnumzana uChamisa uthi yena yena uzafaka ama-candidates, afaka abangani bakhe, abanye bamdifaye, bahambe bayesplit amavoti, badliwe, benze khona kuyana abakwenza ngo-2018 kwamanye ama-constituency njengabo Bulawayo South, ukuthi bakhontestana bona bodwa, kwagcina kuyini umodi. Bazakwenza futhi ngoba uChamisa akala ungalaleli uwe unguntando kayiphikiswa so uzafaka abantu bakhe abangani bakhe abafunayo sesike sabona iyama uluhlu lwamabizo vele usekuleta olwabangani bakhe afuna ukubafaka sabona uluhlu futhi olwabanye abantu abangamasekeli besithi bona asoze silandele into etsho ngumnumzana uChamisa le iwi dictatorship bafake ba split futhi ama vote banjalo vele ba drive nge confusion njalo futhi baphila nge confusion njengezana uPF yakhona bayafanana nje mina ngiboni mehluko vele phakathi kwamabandla lawa wonke akhona inxa sizaba serious eZimbabwe sifuna ukuthi ikupolitics kuzame ukuthi ngabe sibale bandla elitsha elabantu abatsha bangayisibo bonke bona abantu abakhona kade abakupolitics ngoba bonke labantu balamanga bafanana bonke
lo ke ngumnumzana Angliston Sibanda ingcwethi ecubungula izombusazwe ubeqoqa icingweni le studio 7 ekwobulawayo
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivote lenkolo
Asambeni madoda siyovota
madoda siyovota
Umongameli welemelika umnomzana Joe Biden izolo uqhelise ngomunye njalo umnyaka izijeziso zenotho ezetheswa umongameli Emmerson Mnangagwa lezinye iziphathamandla zebandla lezanu PF nguhulumende welemelika ebethesa icala lokwephula amalungelo oluntu. Kumbiko wakhe umnumzana Biden uthe uMnangagwa ulokhe esiya phambili ngokuhlukuluza abamabandla aphikisayo intatheli zindaba kanye labalwela amalungelo kaZulu. Uthe njalo umbuso okhululekileyo awulandelwa eZimbabwe. Ngakho uthe izijeziso lezi zizaqhubeka zikhona. Inyathelo likaBiden lilandela elomnyanyano weEuropean Union wona oqhelise ezawo izijeziso ngolwesibili. Izijeziso ze-EU zivimba amazwe akulumanyano ukuthengisela eZimbabwe izikhali njalo zithinta inkampani kahulumende elungisa izikhali eZimbabwe Defense Industries. I-European Union layo ithi uMnangagwa elokhu esephula amalungelo oluntu njalo wethula imithetho encindizela uZulu wafaka lowe Data Protection Act kanye lowe Private Voluntary Organizations Bill wona osumelele ukusayinwa nguMnangagwa. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla sebandla eliphikisayo leCCC ngapha kwelemelika umnumzana Tim Muringai.
Izijeziso ezinikwe yi-European Union le-embargo ekuthengisela isikhali we-Defense Forces ICT preview ukubona kwe-European Union kuqakathekile ukuthi bengathengisele iZimbabwe Defense Forces izikhali zona lezo. Ngoba siyakwazi ukuthi kathesi izijeziso eziningi zihamba ngama-human rights lokukhala kwabantu kwe-free government le-democracy elizwe leZimbabwe. So i-extension lay umnyaka owodwa for next year okwenziwe yi-European Union siyakubona lathi ukuthi hhayi ihulumende kaMnangagwa kumele iyenze lokho abafuna ukuthi bakuyenzwe nge-European Union ngoba siyakwazi ukuthi umhlaba wonke jikelele asihlali sodwa silabo makhelwane abanjenge-South Africa lamazwe enjenge-Botswana lani bona abalazijeziso ezinje so lathi kumele sizikhangele ukuthi kanti yikuyini okuhlukuluza lokho ukuthi baze basinike izijeziso siyabona ukuthi kulesikhathi abasinikwe sona ukuthi balungise indaba ezihluphayo elizweni lethu leZimbabwe so mbona ngathiwa i-European Union ibone yathi yona kumele befake ezinye izijeziso for a year.
Ngaphandle kwezanu PF kulabantu abanengi abathi izijeziso lezi ziphazamisa uZulu ngakho kumele zesulwe ungathini ngalokho
abantu abakhulumayo ukuthi uhlupha umuntu wonzulu wonke jikelele, hayi lokho iqiniso. Kodwa siyakwazi lathi ukuthi iZimbabwe iRhodesia layo yayekuma sanctions or izijeziso ezaziluma ukudlula lokho okukhona okwakathesi. So thina sichuchisa umongameli welizwe umnangakho ukuthi akhangele laye amacebo ukuthi alungise izinto ezokuthi izijeziso lezi zikhitshwe nge-European Union kanye le-United States, ngiyabona ilazo layo izijeziso zeZimbabwe.
Lo ke ngumnumzana Tim Moringai oyibandla lesi-CCC eMelika ubexoxa njalo elontungameli inkomo umnumzana uNtungameli inkomo uxoxe lo mnumzana Joseph Chuma yena osole eMelika lele lomhlanganyano we-EU ngokuqhelisa lezi zijeziso.
Kuyadabisa ukubona ubone abantu abane-EU belokhu bebezeqandela phansi, so ngikhozeilengayamsebenzi bekushiya abantu abethula amalungelo abantu egcekeni elibaleleni bebonakale beswena futhi iZimbabwe kuyini okubi kakhulu mbasa esikwenzile ekutholeni amalungelo abantu. Ungathola ubana impendulo yakhona ingawufinga kungaphuthiungekungenalutho olunjalo vele. Ye, uyakwazi ukuba kwezinye indawo kuyashiwa kuhlukumezeke lapha nalapha into ngeletholakalayo emhlaleni besekuhlaleni sobenejele. Kodwa akhona amanye amazwe ayenza izintoula konke but abakhuli ngawo abona bethi i-America yenzani itoshulula i-South Africa ngenanitoafika ukudlelana ne-Russia ne-China. Izimbabwe itela khona kwana nje kuzasakhapa umhlabathi sawuzawaba ngokwethu.
Kodwa bathi okubahlupha kakhulu imithetho emibi efana labo Data Protection Act kanye labo private voluntary amendment bill okungumthetho osumelele ukusayinwa ngumongameli. Kanti njalo bakhala ngokuthi abezomvikela ababulala abantu ngo-2018 lango-2019 lokho ebengakabotshwa.
Njana ubona into yakwonke ibula njani i-PDO William yibhili ehlengenisemakhasi yomhlaba wonke akuna government evuma ukubana abantu bafunge bazongena eyadini yabo benze umathanda kurhulumente engenaliso khonapho endinemerika khona ngale ayishonto engavumakala e-Britain abangeke wawuvuma e-Germany abangeke wawuvuma wonke amazwe akuna mntu angavuma ukuthi umuntu ofungezi umathanda kungazakala ukuthi wenzani. I-PDO bhiliyana nxa ama-NGO lawa engenalutho olubi ababenzayo awumlanganisabi.
Lo ke ngumnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla lezano PF ubexoxa icingweni lo ntungameli inkomo weStudio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje iqula lakwele Russia elivela esigabeni seSvatosky liseZimbabwe lapho elikhangelelwe ukuhlangana lomphathi ntambo wezamafekitali unkosikazi sekayinzenza leziphathamandla zikahulumende. Leli qula libikwa licwayisisa ukuthi ngeziphi ingatsha zomnotho eleRussia elingasebenzelana leZimbabwe. Likhangelelwe ukusuka eZimbabwe ngemva kwamalanga amathathu.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elesayithi lilodaba lokuthi amalunga edalela ePhalamende athi kumele abatsha baphiwe imvumo yokufinyelela izibhedlela iziphathelane lemikhuhlane yemacansini lokwelamisa abantwana. Amalunga la athi umthetho obunjwayo owe-Medical Services Amendments Bill kumele ube lenhlamvu eziphathelane labasakhulayo ngodaba lolu. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo umnumzana Mlandu Ncube labanye abalichumi lambili 12 ababotshwa bebotshelwa icala lodlakela ngomnyaka ka-2018 sebese udaba lwabo lolu emthethwandaba ukuze kwesulwe isigwebo abasiphiwayo. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani Studio 7 injani kutoka zonke siyabonga inyuzi. Ukhuluma ngodawo 263. Hayi bengithi mina isikhathi sokukhuluma siphelile manje abantu abalungile abazilungiselele kuyakhala. Kufanele abantu bakhiphe izano. Kumele abantu bayenze ngakho konke okusemandleni ukuthi bakhiphe izano. Ngangcoloma noma beza rika kodwa sizame ukuthi ikhiphe lo nyaka ngoba manje ngalokho asiyahlupheka kuzikube naphakathi ngoba langapha lakho e-South Africa abantu bayajujulwa. So asizame nini isikhathi sesiphelile manje ngoba kabazimiselanga ukuzilizwe. Ungabheka ma usiza ukuthi utithi uhole imali engaba engafikile le $100 lapho bona khona ukuthi kahlekahle la amakhesela ezalukwazizana bayadelela bahloniphi ungahlonipha abantu lokhu bona banikana imali eziningi bayadla basuthela abantu babo bancindezela abantu ukuthi behlale behlupheka. So ngicabanga ukuthi yisho isikhathi sokuthi manje abantu besukume basukumele-ke lezi zigebenga lezi ezizibizwa nguhulumeni. Ngiyabonga msakazi.
Basakazi abahle labalaleli lonke nje siyalibingelela endaweni zonke. Usithemba siyabonga kakhulu inyuzi elisinika zona abantu benkosi ezinhle kangaka. Sicela nje ukukhumbuzana ukuthi kathe sesiya emjahweni ukuthi sokulastileni sesigijimele kuye wina. Asithiyeni konke nje ukube lokho sibisele emuva abantu siqalisa khona saqalisa kho grade 1 kathesi asibongeni bona abatsho kuthiwa sebesukume ngobuningi babo sebe-register ukuvota. Kuphela okungavoyisa kuzwakale ukuthi sivote. Yikho kungavoyisa kuzwakale lokhu kukhuluma ngolwesolizanu ngolwesoli-triple-C ngolwesoli-MDCT lwesoli-MRP. Akusisindawo lokhu, akusisindawo. Okukhona kuphela yikuthi asivotenini kuphela sikhulume lebhokisi lokuvota kuma-ballot box labo siyakhuluma khona okuyaphuma khona i-anse yiyo. Awu siyacela ukuthi konke sikhohlweni ngakube sijikijelana ngamazwi alumayo lachisayo singasobani kizwe politiki kodwa kasigijimeleni ukuyevota ngoba bazavota yithi kasiwobantu bonabo abagijime khuluma kubi. Abanye bacatshile emazweni akhathi awungaphandle kwelizwe bakhonisa ukukhuluma behlukumeza abantu abangapha ekhaya kodwa bona becatshe khona. Asihambeni kuphela siyekhuluma le pepa ku-ballot box kuphela ukuza sinamlila. Asisukumeni ngobuningi siyeqethe ukuvota vele kusela sikhathi okade lokho esathi nisacabanga ngathi asukume namhla ebhalise ukuvota kuphela kuthi kufika lo July lo okhulunywayo sonke sesirese sinyindeye lokho. Ngiyabonga.
Sanibonani balaleli konke nabasakazi be-Studio 7 umhlaba wonke jikelele. Okhulumayo lana lichagwane elikhulu esigabeni sako siwuwo kwethu se-Plumtree ukhanyani Ncube. Bakithi ngizwe emsakazweni lapha kuthiwa khona amatishara ahlongoza ukustrike. Inkinga ezisebenzi zikahulumende zaseZimbabwe selokhu zayethuswa igugura hundi. Into yazo yonke eziyenzayo nje aziba nokwethuka, azinasiqiniseko mpela ukuthi zizimisele ukuthi mazithi ziyafeyisana nomqhashi mpela zimfeyise mpela face to face. Bahambana izithende, abanye bazabe bebuyela emuva bebheka ukuthi labana ba-ekta kanjani. So ekugcineni kugcina ukuthi hayi strike zabo zingasebenzi next. So madoda hayi zamani nikhuphule amabhulukwe ngoba hey buya ngabuza nibulala lapho. Kambe nakanabona abayanga abasebenzayo njengani. Le mali le lihola lapho imali ehlidakiwe, idakiwe le mali le. Kwasamina emsebenzini abafana bami angibabhadali leyo mali encane kangaka bakithi. Angibonge. Amen kuleyo ndawo.
Livuka njani Studio 7? Livuka njani? Livuka njani balaleli? Siyabonga kakhulu ngomsebenzi eliwenzayo. Mina ngikhuluma lapha ngisebhinga, eBhinga khona ngale Bhinga Center. Ngifuna ukukhuluma phezu kwamazwi ade khulunywa ngisikhulumele senhlanganiso yababalisi. Ngithi kababambe ngamandla abantu laba baqhubekele phambili ngohlelo lokungayi emsebenzini kuze baphiwe izimali zabo ngoba uhulumende lo ungazathi ukhangelela phansi umsebenzi wababalisi. Kodwa nxa singakhangela kakhulu ukuthi amapolisa baphume ezandleni zababalisi, omongikazi baphume ezandleni zababalisi, labo bonke laba baphiwa imali ezingcono baphume ezandleni zababalisi, kodwa bona ababalisi bakhangelelwa phansi. Yikho-ke ngithi kababambane njengababalisi, baqhubekele phambili ngohlelo lwabo ukuze baphiwe imali zabo. Kwamanje nxa sikhangela uhulumende lo, sizwa ukuthi wathengela amapostoli izimota, abantu abangela lo msebenzi abawenzayo kabalalutho abalukontributayo. Kwakithi thina abanye abaningi, kodwa bathi iba abantu abasebedlaliswa imali yethu. So yikho ngisithi kabaqhubekele phambili ngohlelo lelo ukuze banike imali zabo. Ngiyabonga.
Ngiyabingelela bantu bezimbokolo abotubeli nkamile nkomo kini lonke abantu bestudio 7. Hayi, sibonga nje zonke izinto ezizenzayo, sizizwisa sibe silalele lekho sikukhulumayo. Sokungani bantu bakithi singatholwa ukuphila emhlabeni njengoba sokuvela izigayigayi zemzulu lokuthi akulezulu ukuthi ngubani lezulu ukuthi ngubani, asikwazi ukuthi sizaphila kumbe siyabulawa yiko. Hayi, ngibongela nje emhlabeni ukuthi akuyenzakala okwenzakalayo, noma kulabavoti kuvota abavotayo abavoti bakithi, lathi siyeza sizobhalisa sizobona ukuthi kumbe sinjani. Sesisondele sokuthi size sizobona lo ubhalisa kwethu kumbe kuyadini. Kodwa kufanele sithejise singazafika sokuvaliwe sokuthiwa kuyavota, siyafika singasabonanga phela ukuthi sibhalisile. Kangani bantu bakithi singalalelana siyenzeni kahle into zethu? Izimbabwe la ingakevuke ibe yiZimbabwe. Heyi, khangela iBulawayo kuqala kusakuntuthu ziyathunqa. Hey, idawunisisayenza isinkwa sayo. Eya, mhlaba uyabheda shema, angazi ukuthi kwenzakalani. Kulekelani usathane engangeni, eke phume usathane eZimbabwe, sike sibeni kahle inxenye singalunga. Ah, khathesi abantu sebejikile sebeqeda izinkomo, thinezingalamainshuwarensi enkomo siyayithatha hapi njengoba sebeqeda inkomo, sebeqalile izinkomo qalisa uku. Hayi, siyabonga abantu bakithi, silibulisa lonke nje. Hayi, akukho kubi ukuthi sikhulume lathi njengoba sithanda ukukhuluma ukuthi sizizwe sikhuluma kustudio 7, sinike umthetho ukuthi silayane, sifundisane ukuthi abantu bezale ukulalelana, bezame ukwenza into ngendlela ebonakalayo. Uhulumende laye ke guquke ebe nguhulumende, mangayefuna ukubuyela kabe nguhulumende obonakalayo, kodwa mangaye lokhu yawubonakali angeke buyele.
Studio 7 njani? Ngicela lingisize lapha, ngidinga izihlobo zami. So izihlobo zami lapha ziphuma eKheza bakompunzi, so kuthiwa baphuma eKheza emaphitsi kejakathuli. So mina ngikwazi nabahlangana lo mama elokhu zenini, uba bahlangana lo mama eBulawayo, hlangana eBulawayo kuthiwa behlala eMpophoma. So angikwazi lakhona futhi, so ngicela usizo. Kuthiwa eMpophoma ubaba igama lakhe wayengujabu, ibizo lakhe ngujabu. So kuthiwa bona ikhaya baphuma eKheza emaphitsi kejakathuli. So mina ngikwazi. So ngiyacela sihlobo nabangani nisize mayikhona ukwazi.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Bye.
ingoma kaZahara loliwe isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokela. Ibandla le-CCC lithi lenze uphenyo oluveza ukuthi lizanqoba kukhetho oluzayo. Umongameli welemelika umnumzana Joe Biden izolo uqhelise ngomunye njalo umnyaka izijeziso zenotho ezetheswa umongameli Emmerson Mnangagwa lezinye iziphathamandla zebandla leZANU-PF. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, ngesithi asidimanene njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama lamhlanje ngo-half past 7.